So we see card descend about VOA in Jebele.
Chona njani mtoka zomu le ola mugela emoye ni ngomkive lo mshaka 12 kunhlangu la 2021 nguntunga milinku mo enda venize tulamsa nje
umele batata manyatele wongko kuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona
uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHuru ngwe ngenxa ye COVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo
kunanga kudoba ngamanga kudoba ngokufuna uzenzeni umuntu omsula imbali yakhe egograwundi siyayazi
umnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu le-Dynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandikora kasekho zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ezisemashonaland west ngoba esithi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka kakhulu kulezo ndawo ugantsha lwezempilakahle lwazise ukuthi izigaba lezi zizavalwa okwamaviki amabili kulandela ukufunyanwa kwabantu abedlula amashumi amane phakathi kwensuku ezintathu ezedluleyo belomkhuhlane lo luthi njalo abantu abangahlali kulezi zigaba abasoze bavunyelwe ukuzethekelela uhulumende uthethe amanyathelo afanayo ekwekwe kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 odabuke kwele India kuleli dolobho umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lokwenqabela lomkhuhlane ntambama namuhla i-coronavirus isimemetheka kakhulu kulezi nsuku nangu izolo kutholakale abantu abangamakhulu phose amabili 192 velayo njalo kwafa abathathu uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lukhanya lusadalala ngenxa yokusilela kwamajekiseni abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 799 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6549 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 691251 asebehlatshwe esibili sebengu 405,603 sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 monitor umnumzana efidlela Ncube sambuza ukuthi ulubona njani uhlelo lokuvalwa kweHurungwe leKaripa
ye lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusesephakathi kwabantu ukuthi igciwane lecorona lisesekhona njengalokhu sihlala sisitsho ukuthi nxa lisesekhona kwamanye amazwe noma kungathi kuse-Asia kuse-South America kuse-North America kuse-Africa e-Europe lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa liyabe lisesekhona umhlaba wonke ngakho-ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi ivillage noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi ngakho-ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona hhayi ukugoqa izandla lokhu ajwayele ukukwenza ukufa kusesekhona ingozi isesekhona abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele iWorld Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esigqoka ama masks senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba nezigaba lapho kuyabe sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsebenzini besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukufa kulizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa i-lockdown esingathi ngesingisi i-localized lockdown nxa siyicathanisa lalokho kubona kusenziwa emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvala ilizwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa icontact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo ba-isolate ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvala ilizwe lonke kubulala izinto eziningi
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uchotoze ibandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithi liziphanta njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization. Ngokubika kwe-ofisi yakhe uMnangagwa wethule amazwi la eseHarare lapho esungula uhlelo lokubhalisa kutsha abalwela impi yenkululeko kanye lalabo ababephandle kwelizwe kodwa abangazange baphatheke ngokugcweleyo amawoko laborators Umnangagwa ukhuthaze abave ngabalweli bempi yenkululeko laba ukuthi basekele iZANU-PF njalo bengaze bayengwa iMDC Alliance yona athi ayilandaba labantu kanti njalo uthi ayusekeli umbuso okhululekileyo. Emcimbini lo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uhulumende usebeke eceleni imali engange 380 million Zimbabwe dollars eyokuthuthukisa abalwela impi yenkululeko njalo uthe usebasungulele amankampani ayisikhombisa azaphatheka kunhlelo zokwemba ukulima lezinye ezichiyeneyo abanye bathi le indlela eZANU-PF yokudinga usekelo phambilini kokhetho luka 2023 sibuze isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa
kunangakudoba ngamanga kuba ngufuna uzenzeni umuntu omsulwa imbali yakhe egograwundi siyayazi siyayazi ukuthi ngiye umuntu owayethethisa amantu besindebeleni sithi ngamahuhu sithi amazipra abantu abalimpi yenkululeko ebabizwa ngokuthi nama-dissident namhlanje kasuke umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla le-MDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga engumuntu ongusomanga
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamawovethi ayisikhombisa lilubona njani?
Ibuzama ukulungisisa imbali yakhe empi ngoba siyazi thina ukuthi amakampani awezipha amakampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU-PF ihulumende kaZANU-PF uMnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsita so namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa akhangela amakhampani anjenge-black cat athathwa ngesikhathi uMnangagwa ebebambe intambo ze-security lapha ezweni so lokhu akusimangalisi umuntu vele lomlomo ongcolileyo okhuluma kubi nabanye abantu and ganani ukuthi ngakhethi usengumongameli welizwe and unanzeleli ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe kumele abe ngamazwi abambanisa abantu abe ngamazwi ajabulisa abantu ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo ibandla leli namuhla lisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana balo ukuthi badinge ukungena ezikhundleni eziphezulu kundaba zombusazwe. Umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa unkosikazi Linet Karenyi Kore uthi basungule ikomiti ebizwa ngokuthi Smart Gender Drive Task Force ezagcwalisa linjongo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela mambawafu wembula.
Kweze mapandleni izakhamizi zeGwanda zithi sezisidla luklubhu ngokukhuphuka kwentengo ezitolo njalo zithi lanxa uhulumende efake umthetho wokuthi amabhizimusi kumele amukele idola leZimbabwe izitolo eziningi emakhaya zilokhu zithengisa ngemali yakwamanye amazwe kuphela. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi emhlubulweni ezansemandebeleni zithi impahla ezitolo kazi sabambeki ngenxa yokukhwela kwentengo okuphehlwe ngumlayo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa we-statutory instrument 127 ngenyanga edlulileyo. Umthetho lo ujeziswa somabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe njalo baphoxa ukuthi bahlele ngentengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumente. Lanxa kunjalo iningi lezitolo emaphandleni kalikulandeli lomthetho. Kuthi isakhamuzi seGulu eGwanda South umnumzana Tebo Moyo.
Kunzima kakhulu ma usiya esitolo uqale ucabange unwenwa ikhanda ngani ngoba phela ungananzelela iningi lihola yonale imali yalapha. Pho ke ezitolo babe befuna iforex irandi ngapha kakhulu kusebenza irandi kusuke sokusithi ezinye lalaphana lazo zifuna imali yasemelia. So ke ngakho kuyinto enzima kakhulu angazi ukuthi kungenzwa kanjani. Imali efunakala ezitolo thina abanye kasiyenelisi kasiyitholi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Pondo oyisakhamuzi semawane eNtebe yena othi bawutshaya indiva umthetho kamnangagwa lo abezitolo bengagcize eqhakala.
Hayi, umthetho ufakiwe sivile siyawuzwa kodwa lo umthetho vele awusebenzi ngoba lapha imali le vele kabayamukele RTGS vele kabayifule ezitolo zemakhaya ngapha then izinto zidura lokhana kokuthi khona vele awusozuthande. Hayi, izitolo akungeneki madoda, izitolo kuyadura njalo kufuna irandi leyusa khonapho awusebenzi usihlalele ekhaya.
Ngasentalale eGwanda South lakho izakhamizi hlengezela inyembezi ngodaba lunye. Nangumnumzana Brighton Nare.
So ukuze wethenga ishukela so kumele ukawutshintshe kurandi kwabo ungawutshintshe kurandi sokuthatha imali yakho yonke wabulayo.
Umsakazo weStudio 7 ungene ngezigaba ngezigaba ezansi emandebeleni usuka khona leGuyu wazatheleka emongweni okude eMatobo South lapho zithole khona izakhamizi lazo zikhala ngokuthi izitolo lokho zingalamukela idola leZimbabwe. Umnumzana Kodakwashe Zulu ngomunye walezi zakhamizi.
Bafuna i-US noma irandi, yikho isimanga esikhona ukuthi abantu kathesi ukuthi balitholele US bayitholeleyo randi sekunzima. Abasadli, abanye abanye balala ngendlala, kunzima.
Ezinye izakhamizi zithi sokudingeka ukuthi uhulumende avule imingcele ukuze abantu baphume bayezithengela ukudla emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho kuncebekwa khona. Nangumnumzana Ntandodlela.
Into ezivele zikhona ezitolo zivele sezilutshwane lo osel lazo usekwazi ukuba usekhweza ngobe sazi ukuba wena mthengi uzothenga kuphela ngoba ungela indlela ongayenza kodwa nxa ibhodi ingavulwa abantu baqhubeke bekwanisa ukuthi bathenge ngaphandle kwelizwe bathenge kubo Mesina bathenge kubo Joburg mhlawumbe into zingabuyazi kuyele entengweni ekwanisa ukuthi yenelizwe ngabantu abaningi
osomabhizimusi esiqophe labo abangathandanga ukuphuma emoyeni bathi isizathu esimqoke senza bangamukela imali yakuleli yikuthi akunamagagasi endlela zesimanjemanje zokuthengiselana ezifana neswipe leyco cash ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
siyabonga Albert siye kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakobulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa uthi wamisa nalawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi owesilisa ayimbophile njalo uma ele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa
ngasuka ngathi ethawuni imota kwatshayisa ikhombi yatshaya imoto encane so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota le iqotshaniswa ngamapholisa ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isitshayisile leyana yamapholisa yafika yama khonapho ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka amapholisa aphuma amqotshanisa bambamba bamtshaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamtshaya i-250 bamtshaya futhi bambamba bamtshaya nge-button stick wavuka okwesithathu lapho wawela lapho engangikhona ngasebenzise kumgwaqo ngisiya khona lapho ngafika ngathi kathi utshayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula angahle ngazonda ngathi hawu ngingathi ngikukhuza wena khwapho lipholisa ofanti uprotethele umuntu wena ngose umtshaya futhi kathi kule mvumo ukuthi litshaye ngoba nalina umsebenzi ngokubo phakathi ngokutshaya kazange besamphendeleni iphoyisa lamthatha lamfaka emotini ngamlanda ngambuza kathena khonokho okwenzayo kubona kuright yini wathi mina ngifuna nikho khonokho ngathena umuntu lo omtshayayo ngumntanami lawe ngiyakuzala wena olipholisa eliyifiki lo layo omtshayayo isigangi layo so ngumntanami manje kuma ngikukhuza singathi futhi sekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza ngamkhuza ngakhuluma la isibili ekazange abesaphendula sekuphendula sokusuka lapha ngasethi ngicela inamba zakho zomsebenzi kazange anginike yikho ukusuka sami ngabhoda kulwane o-driver ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala yikho ukuphenduka kwami seyalile ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zazisithi 379R sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuki nxa ngimi phambi kwemota khwapha ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imoto ukuthi linyathele ngaze ngabona ukuthi liyanyathela imoto ithe isisuka yatshaywa sibili ngemuva ukuthi yatshaywa yini lami kangikwazi ukuthi yatshaywa ngani yafa sibili screenile i-indiscrini yangemuva so imoto lana yasuka yahamba so mina ngixwayisa uzulu ukuthi lokho okwenziwa ngamapholisa ezimbabwe awasivikeli ngalutho awasikhangeli ngalutho unokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lwana amapholisa abamise wangabi nemali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali kanti khona sokwasusa amapholisa ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate phela ezimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate kwenziwa i-fine raising ngemali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali so umfana wayetshayela ukuthi yena why engakhiphanga imali ngoba ezimbabwe into esiyikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho
ukwaze njani ukuthi usudinga ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa
ibone sengithunyenzelwa isithombe sami ifoto yami ukuthi na kuphume ku chronic ku Facebook egoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapolisa mina khapho vele ngangisiye emhlanganweni kakungekhusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusho kusala ukuthisa izimoto mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimoto so sendlinde ukuthi bambophe ngiyezikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho lokho ku right ukuthi amapolisa asebenze ukuthi aya abantu evuke siya kuma emgwaqweni ethi ba yi toll gate senza i toll gate thina saza ama toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imigwaqo ezimbobha kulamgwaqo akula lutho imapolisa avuke siyakwenza imali yokuthi kuye phihulumende ukuthi khathesa abantu nabo imota zonezo zikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapolisa kuyebe sokufuneka isikhathi kwakungu-12 o'clock
niyo bekuyingxoxolo wesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakobulawayo ngodaba lwamakhombi asidibane njalo uhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba. Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonile indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Bulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubhahile kobulawayo
lokungaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenze izweni ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le mithanithani yokudlova bethathela abanye begqekezela abanye okwesibili sokungaba yi-lockdown le ngoba uzafica ukuthi izigebenge eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijime ziye egoli ziye kwenza leyo mcimbi zigcine zihleli khonapha kwele Zimbabwe ngoba iZimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjenge Mbobhe phonguvuluka lapha lapha kodwa lesingananzela kukhanya izibhelekede zonke sezithwele imbobhe so ngokunjalo ke kukhanya sokulokuqeqa mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ingcele ngoba imbobhe yona izafica ukuthi kayiswe yakho napha vele elizweni iyavivela ngaphandle kwelizwe so sokulokuyekethisa khona kube sokuhlangana futhi lakuthi izidlova lezo ezinengi bezivele zingekho lapha bezisebenzela kwele South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe so ngenxa yakhona ukuthi abantu sebevalelwe amabhoda lapha lapha neziningi zakhona zikhona apha njalo zingenile lalezo zikhali yikho esezisebenzisa kwezokusitha okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatha umkhosi laphana abantu bayagijima bonke baya kuthi cwi bazame ukuthi bancedise kubanjwe lezo zigelekeqe zihanjiswe emapholiseni okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ye ngabe sebenza lapha laphana kodwa ke kade singananzela ngakwaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akasimithi lalana amapholisa kade khona kudala ilizwe lisanda ukuba lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni esanda ukudlula ukusebenza kwakhona sokusehlukana labana abakuqala bebewubamba umthetho simile ukuqina kodwa kathesi mananzela amapholisa anganithiwa asebenze lokwesaba ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu
njengenhlanganiso yezakhamizi kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba
thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu izakhamiza sibamba neni ngoba lezi zigani ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngapi njalo ngabantu esihlala labo akula muntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni abantu bonke labo ngabantu esihlala labo ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi geleke emzini yethu singafuyi izidlovu emzini yethu ngoba kusasa kuza sikhathaza igazi lomuntu liyakhuluma njalo ngaso kuthe wabanjwa ukuthi izigebenga lezi ngobani lati thina siyizakhamizi sebe siwafihla zethu nje singena emacaleni umthetho ususibanda kanyisa lakho noko ngoba kulicala ukuvikela isigangi usifihle wena usazi ukuthi isigangi kende futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni la kwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigangi sezitheza sabala ledolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma nje
ubudlova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umculo wesidwaba lapho kobulawayo abantu bathathelwa nsuku zonke izinto eziqajekileyo amabhizimusi angenelwa nsuku zonke amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana so ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala nxa sithi siyananzelela kuke kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni bakakhona abantu ababulawayo ephelandaba west waba khona abantu ababulawayo emagwegwendala waba khona untombazana obuleweyo eAskot waba khona ujaha odutshuliwe egalajini ngechabalala emalangeni adluleyo nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlule ngulo sike saba la indaba irange mall lapho kungene khona izidlovu zadlule ngulo amantombazana bebophela umfuwa besitulweni khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwanga ubudlova nobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga asiwodwa lawa macala amaningi ayenzakalayo
lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
siyabonga Chris Umdlalo umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu leDynamos njalo wazweliqeqesha uDavid Mandigora kasekho. UMandigora ubhubhele endlini yakhe eHarare namuhla ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongakacaci kuhle. UMandigora nguye owathatha isicoco se-Soccer Star of the Year ngo-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Sixoxele ncwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ikuthiwa uDavid Mandigora yena abaningi ababemazi ngokuthi nguYogi oke wadlalela iqembu leDynamos wabuya njalo waliqeqetsha. Ilahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abenelisa ukubana besuke kuma-juniors aweDynamos adlale aze ayefika ku-senior team. Ethe fike ku-senior team abuye njalo adlalele iqembu lesizwe eleZimbabwe abuye njalo aqeqetshe iqembu leDynamos kanye lokuqeqetsha iqembu lesizwe. Singathi ngumuntu oyenze i-contribution enkulu kakhulu kumdlalo wezenguqu kweleZimbabwe. Siyananzelela ukubana ujoyine iqembu leDynamos njengokutsho kwami esukela kuma-juniors waze wangena ku-first team. Nguye ke owaqalayo ukukhethwa ukubana abe yi-Soccer Star of the Year ngo-1980. Uzananzelela ukubana kube kungumnyaka lapho ilizwe lalo elathola uzibuse. Ukwanisile ke ukubana athole ama-titles angu-7 njengomdlali weDynamos. Kodwa ngemva kokubana iDynamos isithole nzima ukubana ithole isicoco se-league title isihlale phose eminyaka elithumi ithwala nzima ukubana ithole leso sicoco nguye ke owenelisayo ukubana ngo-2007 athole lesi sicoco eqeqetsha iqembu leDynamos njalo useke wayenelisa ukubana afike kuma-semi-finals awe-CAF Champions League.
Ukhona yini umdlalo owodwa ozamkhumbula ngawo lapho ayenza khona izimanga mhlawumbe esangomdlali kumbe lapho esengumqeqeqi?
Hayi, imidlalo yimnengi lapho ayenze kuhle kakhulu, ikakhulu njengomqeqeqi, ikakhulu wona lo umnyaka ka 2007 benza kakuhle ikakhulu uma bebuya bezodlala lapha kwela kobulawayo. Ube ngumcoach obe yandisa ukuthi esikhathini esiningi anqobe uma ebuya lapha ukuzodlala kobulawayo.
Umuzi wethu hatebe yingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usevale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo. Umnangagwa uthi MDC Alliance iziphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization, okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe uDavid Mandikora kasekho. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.